Sokuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngesonto mhla ka 17 kuMbimbitho 2024 ngoKeptube. Endabeni zethu lamhlanje.
Angapha kunzima kwemathumini vele akula izinto umuntu ozaphuma lebhaketi litsho litsho lizi konke lezifuyendapha kunzima sibili.
Izakhamizi eziningi emaphandleni zithi kazela kudla njengoba amabele esethile njalo lamanzi engasatholakali. Iqembu leyayo le ndaza elinqobe ledynamos ngeveki ephelileyo belibhekane labosowabo namhla emagumeni sanethulula ezabatsha lezokhulu lesikristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulo msakazo.
Izakhamizi emaphandleni ezigabeni ezijiyeneyo zithi amabele asejile njalo lezifuyo kazisela madlelo. Ngesikhathi esifanayo zithi azitholi ukudla okumele kunikwe abalambayo nguhulumende lezinye inhlanganiso ezizimeleyo. Umnumzana Japhet Moyo ohlala esigabeni seNduna uMathupula eJolojo uthi babhekane lendlala enkulu.
Angapha kunzima kwemasimini vele akula izinto umuntu ozaphuma lebhaketi litsho litsho lizi konke lezifuyo endapha kunzima sikwazi ukuthi sizaphephela kuliphi ilizwe lapho singancedakala khona ngoba lapha elizweni lakithileni sibe kunzima silapha akhanke lehulumende yethu vele alayo vele ayilandaba nabantu yona ezikhangelele enayo isayidi kuphela ukuthi ikwazi ukuthi mina yini engivusayo engikhangele izimpadwe yami kodwa hhayi ithi konke le mali ukuthi ithole nje imali okuthi ngingathenga impuphu impuphu la isidura 50 kg oma 500 600 onke aya vele kunzima lokuthi sizayenze njani vele asikwazi lani ngani mdeli yakhwanisa ukuthi lani sincedise khonapho uma singathola abantu abasincedisayo shoya lincede elizweni lakithi leli akula plane lokuthi singayenzani khonapho umuntu akeshiyele ekhaya engayenzi lutho lokuthi uthole njengama-priest job vele akula priest job engayithola uyayithola kubani priest job ngoba bonke abantu sebesebenzela impuphu kuthume sokuthi ayeba abantwana besindebeleni abafundi kade hayi sitshaywa isimo selizwe lakithi yilo into esitshayayo asikwazi loko ukuthi vele singayenza njani ukuze siphile siyilule lizwe nxa uyakhala sizulu lapho elizanje liye kuna khona silime next year indlala isitshaya kusukisela kathesi asikwazi vele lokuthi sizaphila njani sizayenza njani okwethu xa sezikhangeleda unkulunkulu kuphela ngeyokwazi ngesesikhangele kuyo kuphela
seliye layibona indlala enje selokhu lazalwayo lina
angaze ngubone lokuthi kuvela kwabokhokho le kodwa kimi mina hayi angaze ngubone loku okuthi kuyaswelakala izwi lokuthi umuntu ethole ngibhakede ngitsho ngitsho emasimini angaze ngubone ijini vele i-5 liter kona vele uke wathi kumbe namhle umuntu uke wathi idle ihlobo phela kula hlobo okuthi umuntu uke wadla ihlobo ngitsho ngitsho kwalokuthi vele khona phambele mbele nje mpongo ukudlala vele angikwalokuthi ngayenjenjani langa liyatshisa unzima nokutshani kodwa kunjalo kungani kumile ilisiwe ziyadokadoka sokutshile vele akusena ukuthi kusakuthi ogadi koko ogadi avele lesiwe ziyabe sezitshiwa vele ziyabe sezitshiwe ukuthi sikhala kiyo yonke into ekokwethu ukudla ukwenza ifuyo konke akula ukuthi nana vele singabambathi sithiyema
cela ke kuhulumende size ukuthi isicelo sakho sithini
uhulumende sibila ingenele sibili incedise sibili kuyaye ukuthi nje eminyakeni sayo siphezulu ehlelo manje kwalonyaka akwalonyaka akunzima kunzima sibili vele asikwazi ukuthi sisayenjanjani siye kuyavuka uhlale kuphela ikhangelane kuphela ekhaya ukuthi vele ngekhaya kwakusazwanani ngoba kusela lo uthande omuntu kathi ngamteza ngoba abantwana bakhangele kwabo kwabo uhlezi naye ekhaya kayenzi lutho ukuthi ngiyisho kuzahamba akula lutho olungahamba.
Uyakhala njalo umnumzana Taimo Mpovu ohlala eBolilima East
esigabeni sakwezinyama lapha indlala esibhekane la inzima kakhulu nxa kunganikwe zulu abantu abaningi abazange balime babadube abantu abaningi abazange balime ngenxa yokuthi izulu vele lapha kathesi kalinanga anyeke sithi lake lana kumbe njani alinanga izulu emadamu kakulalutho awulamanzi angenayo lemfula ayizange igeleze ngiyo edube okwenzakalayo ukuthi abantu vele sebebhekane lendlala enkulu kakhulu ngenxa ukuthi abantu kusenesisigaba kumbe kwenale ndawo abantu ngobuningi bebe-relye ukuthini badla ukudla okuphuma emasimini so pho-ke lo nyaka kakulalutho olutholakeleyo luphuma emasimini okungango ukuthi abantu babhekane lendlala enkulu kakhulu nxa kungasayenzakalanga ukuthi uhulumende wangenela ngokuncedisa kumbe inhlanganiso ezizimeleyo zabuya zangenela zancedisa ngokudla kwezenezindawo izidumbu zendlala lo nyaka zingabonakala ziphuma emakhaya labantwana kubona baya ezikolo kuza kuba nzima ngoba umntwana kuzaba nzima ukuthi aphume ekhaya ehambe njalo esiye esikolo engadlanga ayijike engadlanga kuyaye kunzima kakhulu lokufunda vele kuyaye kungafundeki lokuhamba kambonti kungakwanisa ukuthi umntwana ehambe kuseleso simo esayidini yezinyamazana kokunzima ngoba utshani abuzange bukhule utshani bahlunga baphula baphelela khonapho phansi inyamazana ziyabuvuthuza nje kunjalo ubuncane sebuphelile lasemanzini emadamu amadamu kangenisanga amanzi kakulalutho sikhuluma nje amanye amadamu aloku acile ukuba lamanzi nalana amanzi ezulu la last of last year so okwenzakalayo ukuthi ludaka lodwa amanye amadamu vele kalamanzi totally okungakuthi inyamazana sizazibona lazo zisifa inkomo kunzima kakhulu abantu besikhalekele ukuthi engxe mhlawumbe abanye bazancediswayo ukuthengisa izifuyo pho-ke njengoba nasizifuyo zakhona zizabe zicakile zibulawa yindlala njalo kunzima indlala lonyaka leyi
sibi isimo samabele elopane njalo lokugugudeka komnotho sokuthiye abantu abaningi bengelakudla ezindlini umnumzana Morven Qelisa Ngwenya ngomunye wababhekane le ndlala
besikhona sithi khona esenduthi lopane daluka wawudume ngethimba manje kathi sekawusalapha wabantu abafika khona isigodo so lala bethume khona amatete okulima imidida itrespel usayile kwavuthuzeka akulalutho emasini layo siwathembile kathe sikuthile vele akula kubatshayile abadala kakula nto abaphila khona sebengathemba labo balabantwana basemazweni ukuthunyelela nje iremithi ukuba bangaphila kangcono
uhulumende uthi uzakwenza okusemandleni akhe ukuba abantu bengabulawa yindlala usanda kubika ukuba amabele bhose wonke ezabelweni ezijeneyo asethile ngenxa yokungani kuhle kwezulu ukubaselwa isikhudumezi somkhathi esibangelwa kakhulu lonyaka isihlakalo se-El Nino. Siyakungena kusigaba esilandelayo siye sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kukhutshwe ukhetho namhla kwele Russia lapho kukhangelelwe ukuba umkhokeli wakuleli lizwe umnumzana Vladimir Putin uzanqoba. Abalandeli bakamoyi u-Alexio Navalny ofele entolongweni bebezimele phandle kwendawo zokuvota. Lokhu kuzondise uhulumende othi badelela njalo bephule umthetho. Abanye babo sebebotshiwe. Lokhu kwethulwe ngabezindaba abe-Associated Press. UMnumzana Chuck Schumer okudalela Congress kule Melika uthi abantu bakwele Israel sebekhathele ngombuso kamnumzana Benjamin Netanyahu athi kenzi kahle kulelo lizwe elilwisana leHamas uthi sokumele kuqhutshwe ukhetho asuswe esikhundleni kodwa uNetanyahu uthi kayindawo lokhu kubikwa ngabezindaba abaReuters. Okwamanje soku isikhathi sezokholo lesiKristu.
Sangana zihlobo ezithandekayo kuhlelo vuselela umoya igama nguntungamili nkumo namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla usiphatheleni mfundisi
siyahlangana sibingelelani bazalwana abathandekayo kumagumbi amane omhlaba ngosuku lwanamhlanje singathi sonke singasondela kuye umnini impilo umnini mandla wonke sibetha kuye konke lokhu ongaba kusixaka njengoba siza kuzwa-ke lapha elizwini-ke lanamhlanje elitholakala encwadini kanumeri kumbe amanani numbers nesilungu isahlukwane sika-21 siyaqala ukubala evesini lesine lesi-4 sisiya phambili. Basuka entabeni yaseHori ngendlela yolwandle olubomvu uba bazungeze izwe lakwa-Edomi. Inhliziyo yabantu yaphela amandla ngenxa yendlela. Abantu bakhuma kabi ngoNkulunkulu nangoMose bathi, nisikhubulelene eGibhithe ukuba sifele ehlane na? Ngokuba akukho sinkwa, akukho manzi. Umphefumulo wethu uyanengwa yilesi sinkwa esibulana. Verse 6, uJehova wathuma izinyoka ezinesihlungu phakathi kwabantu zabaluma abantu abaningi bakwa-Israyeli bafa. 7, abantu bafika kuMose bathi, sonile ngokuba sikhulume kabi ngoJehova nangawe, khuleka uJehova ukuba asuse izinyoka kithi. UMose wabakhulekela abantu. Verse 8, uJehova wathi kuMose, zenzele inyoka enesihlungu uyibeke ensikeni kuyakuthi yilowo nalowo olunywayo lapho eyibheka uyakusinda. Zihlobo zenkosi ezithaneleyo, ndithanda ukubana sibonisane ngelizwi lokuthi impilo le iyafana lomuntu ohamba endleleni, iba lezinto eziningi, ezinye ziyakhwabitheka, ezinye kazikhwabitheki, ezinye siyazidumisa, ezinye siyazigxeka. Laba bantwana bakwa-Israyeli bephuma eGibhithe besiya eKhenani bekhangelele ukuhle kodwa bephuma ebugqilini bukaFaro. Laba babedliswa imbuya ngoluthi, inhliziyo zabo zazimakha bekhangelele ukubana bazaphongusuka nje eGibhithe bazibone sebeseKhenani. Kanti akuzange kube njalo, kwakumele bahambe basuke eGibhithe beya eKhenani. Azange bakwazi ukuthi ekuhambeni kwabo bazahlangana lezigigaba. Yikho-ke iBhayibhili liyatsho lapho esibale khona uverse 4 ukuthi inhliziyo yabantu yaphela amandla ngenxa yendlela. Nxa siphila kuningi okusiqeda amandla, kuningi kakhulu. Abantwana bakwa-Israyeli ababakhala ngokuswelakala kwamanzi baze bathi, lesinkwa leso ababesiphiwe imana silula, sasibafanelanga. Basola bathi bakhutshelwane eGibhithe, ngabe bazihlalela khona eGibhithe. Kuthiwa bakhuluma kubi kakhulu ngoNkulunkulu nangoMose. Into enhle nje ukuthi laba bantu sebebonile ukona kwabo, baya kuMose bamtshela ukubana abakhulekele. Lo owayekhangela inyoka yethusi eyenziwe uMose wayesila. Kutho ukuthi nxa sikhona phakathi kobunzima empilweni, kumele sikhangele lowo olamandla okusisiza. Singakhangela emntwini abakhangelanga la uMose kumbe u-Aaron kumbe ubaphristi, kuthiwa bakhangela inyoka leyo okuthiwe bayikhangele njengokutsho kaNkulunkulu basile. Wena-ke njengoba lawe ulunywa zinyoka eziningi, ukhangele bani? Asikhulele Baba, siphakathi kobunzima, sifundise okukwenza.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya. Silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu-ke Mvukankomo, sike sizwe ezabatsha.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami uThabo Kancube. Namuhla sixoxa lonkosazana Boyithumelo Clowu, yena omela amalungelo ezifundi eGreat Zimbabwe University, njalo ephansi kwenhlanganiso yezinaso.
Ezingiwanti ukuthi i-fees ikhwele, izimfatesini ukuthi isibhadale i-4 i-USD fees. Ngazibane yethu sikhweze i-fees, but bayala because bona they wanted ukukhweza i-fees. Then the lift is 784 from 480. And that's why I like to say that I'm going to see the Melana in 525, like for Ama Act, then Ama Ilo, I saw 635, then medicine, I say, but 850. Then, after that, so we are like to Ama students, I said, we're going to like, if easy, e outcome, anything. In the Savanica, like Ama Fikas, if you can name me. Then admin, I tell admin, since Lissitin and Kwani is only Valentina, if he's in. It's better than when you in, at least in notice you are going to do amateur parts during the semester trial. Then this week, severely, the Murphy statement, Tina just started 48.
In what delay? Ichoni ye ukuzifundi eGreat Zimbabwe University.
These students, our artists, our patelo ngama scholarships and stuff, but they chose ama English. Wani wa ama English every year last semester, and they didn't even state which kona designs ama two parts. Mimi wogut amanto na na lava na lezi yela kona ngalu petro sebe sini kwenye mali. Then, like, our fees, the last semester, we did medical aid in funeral leave. Then, side pattern in the 48, including medical aid in funeral leave. This semester, at this time, we were talking about funeral leave and medical aid, but we are separated from fees. All right. Meaning, what says that there are 40 double. 48 is that there are medical aid, the funeral leave. Says that there are 40 medical aid, the funeral leave, kuma. Service providers. Separately. Now the fees end after our release. See include for medical aid and funeral leave. Meaning what in a semester we have to pay if funeral leave the medical aid is a chart.
Abe skolo lapha vati guino kukweze imali ze skolo les.
Vati kona ifees yetu nani ayikwani kwenza like into abafundi yenza eskolo. Ofisi ya doing nothing. Akuna into abayenza. See from the flat in the chairs, if any cases, I feel a very young girl, but still, what the city is I want. In 18 years, I wonder if you know that I'm a little. Now, if you try to anything, even a project, the money to like sick fund and buy a yard, okay, what you feel? We wait to end maybe one program, like last semester, though, or a graduation. After graduation, we are able to excel at math. I'm a master's student. It's not like you. I want to be a graduate. I'm a boxy of that. I'm a base. I'm a base. I'm a George. I'm a father. I'm a woman. Like you, my friend. It's like you from 1-1-2 to today. You will not come and be on your board. But in turn, all of you are going to have to do it. You will be on your but aliya lungisana namuhla amalogo akasebenzi amathoyilethi kubolile imvula ayiphendwa kuphendwa phandle kuphela.
Abazali bona abathini ngalokho?
Thinga ukuthi thina sesifuna like sesibarobha because kathesi uzali into yokuthi ifees yanikwani nisembela futhi esithi ifees ikhwelile. There are few abazali aza-understanda amaningi vele abazwisisi. Omunye umntwana like abaqeda ifees yalapho isinetho ukuthi abona amali bazakhe. Ufuna imali yokuqedisa that isikwelede plus imali yokurejista the senior esale elesinye isikwelede the other half. Akakayitholi i-registration ivala kusasa ukuthi ubuyela futhi kumzali yona leyo angayitholi imali umuntu yokuthi ifees ikhwelile. Ngapho ufuna ubhadela isikwelede ngapho ufuna ukurejista the senior abayitholi.
Usigaba sabatsha namhlabe sixoxa lo nkosazana Voitumelo Clow omela amalungelo ezifundi eGreat Zimbabwe University. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguThabo Kancube.
So ngakhulu Thabo Kancube. Wezemidlalo, intatheli izindaba yethu yezemidlalo Joseph Njanji usethulela impumelelo yemidlalo edlalwe namhla kusigaba se-Premier Soccer League.
Umdlalo ophakathi kwamaqembu akobulawa ibulawa Chiefs kanye le Highlanders uphelezi ngujikelo bhanqa 1-1 enkundleni eBaba Fields. Iqembu le Highlanders yilo eliqale ukulitshayela emambuleni njalo lihlohlelwe nguLinoth Chikuwa ngemva kwemizuzu engamashumi amane lanye 41. Kuthe lebulawa Chiefs lihlohlelwe nguNevara Uji sekudlule imizuzu engamashumi amane lanhlanu 45. Umdlalo okusenkundleni eBaba phakathi kweChegutu Pirates kanye le ZPC Caribba uphelele ZPC Caribba linqobe nge 1-0 ngimele isidwe 7 ngobulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Kwezemidlalo njalo nje owaye ngumdlali we-volleyball uNtombi kayise Khumalo ukhala ngokuthi lo mdlalo awuselayo indumela owawulayo ngesikhathi bona besadlala. Akesizeni njalo uJoseph Njanji.
UNtombi kayise Khumalo uqale ukudlala umdlalo we-volleyball esesikolo se-Greenfield Primary School eBellevue kobulawayo. Uqhubekele phambili ngokudlala lo mdlalo esefunda isikolo se-Asha.
Ngadlala e-Asha from 86 until 89, and then 89 I was chosen to represent Ibulawayo, and then we went to Harare. We're being coached by Uvulindlela no Ruben Ndebele, and then my national teams were being coached, I can't remember the name, but I didn't travel with them due to e-passport, so I didn't travel.
UMakhumalo uthi kwakungekho lula ukuyancintisana lezinye izigaba ekuqaleni.
Ngangakaze vele ngihambe eHarare, kwakuyikuqala ukuhamba eHarare. Kwakunzima lapho kwakudlala i-volleyball. You know ukuthi ungathi ngifika laphana vele I think ngawisa amabhorami wonke we-6 ngoba hayi kwakunzima ngale kwakudlalwa sibili kwakungathambanga sibili.
UMakhumalo uthi esesuke esikolo se-Asha wadlalela iqembu le-Highlanders Volleyball Club njalo uthi ngalezo nsuku bekuncintiswana kuze kube kuncane indawo.
Thina every Friday, Saturday, Sunday it used to be volleyball from morning until 6 o'clock. To even go up to 12 ebusuku usidlala laphana e-BCD. Right now I've never heard of any matches or anything, so to me I'll say e-volleyball has failed at this present moment.
Uqhubekele phambili uMakhumalo esithi kulesifiso sokuba ngabe umdlalo we-volleyball uyavuselelwa kufane nakudala.
Up to now I'm still doing amateur sports and I'm now a good cricket, unfortunately, because e-volleyball yafa ngaleso sikhathi, and we tried to go to see later back but we failed due to amateur financials. But I wish ukuthi ingabuyela kusona leso sikhathi thina esasikuyo by then.
UMakhumalo usebenza eZimbabwe Youth Cricket Academy, yona eyayisaziwa ngegama elithi Heath Streak Cricket Academy. Ngimele isidwe 7 ngobulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Sibesizwe-ke abalaleli be-Studio 7 bezikhulumela nje abafisa ukuthi sikuzwe ngalapha abakhona.
Igama lami ngu-Justice Moyo, ngizalwa eLwagwelo. Ngithanda ukubingelela abakomoyo komgwalo eLwagwelo. Ngibuye ngibingelele abakomoyo eJonsa. Ngibuye ngibingelele engafunda nabo eMdubiwa nase-Sandfeti komashiya, nabo bonke nje abaseLwagwelo. Ngingakhohlwa nomkhaya wami u-Ezra Chisa Spanda. Ngithi kunjani futhi.
Mina ngugatsheni Studio 7 suka ngaseGwanda kathi izandle kathi into eyenzayo elizweni lapha hamba njani. Yes, kathi vele othulwa ngikhona lo phunga ukukhweza izinto ukuthi umuntu vele ngafakwa esihlalweni kuyukuthi yena wadliwa vele sifakwa okwafeva vele uyabe ngasesicabanga kuyini ekhweza izinto zonke i-passport kuyakhwela khathesi ama-tollgate akhwelile. Bareyze imali yanga, bareyze imali yokuthi begcwalise izikhwama zabo. Nazi le mgwaqo yefile, umgwaqo wegwanda bulawayo, bedbridge lo ofile, uhambe ukuthi uba amagodibhodi okuyingozi okokuthi imota ziyaphela ngamagodi lawo. But bona akula nto abayenzayo ngemali yangkhona, bayithatha begcwalise izikhwama zabo lama-trunk abo.
Linjani lonke ku-Studio 7? Mina ngikhumbu Ncube ngilana eGoli. Ucela ubaba lo othi ucela umqondisi moyo we-MRP afike ewanke lebhinga akhulume inamba zakhe ze-WhatsApp kumbe nezefoni ukuze umoyo azofika kuwe khonapho okhona. Ngiyayazi na indawo yonke le yasewanke, kubo wanke lapho edekadramu eKanyambezi ejambesi ngale ecross mabale edede ecross dead ekamatik etinde ngiyazazi indawo zonke lezi nasebhinga lekuba siyanzundu konke siyofika ebhinga kubuchunga ngiyazazi indawo zonke lezi ukuphi le ndawo wena faka iinumber zakho zeWhatsApp ukuze umqondisi moyo azofika kuwe khonapho ngiyabonga Studio 7
ye laba-ke ngabalandeli be-Studio 7 siyabonga kakhulu lawulakho-ke ukuthi usithumele umlayezo wakho asizibeni-ke abanye ukuthi bathini Facebook lapha-ke besibuze ukuthi sinjani isimo khona ngapho lapho elikhona nxa sikhangela ngokoma okunye okumangalisayo okwele Zimbabwe. Uthabisani Ntongande uthi ye okwalo nyaka isimo sibi kakhulu indawo yonke bakwethu kodwa-ke konke lokhu singakubeka ezandleni zikaJehova. Unonhlanhla Promise Khumalo uthi kwaze kwaba nzima emhlabeni bantu akuselanto esingayenza ngoba nanku norhulumente wethu kasinaki nokusinaka kuphela esingakwenza ukuguqa sikhuleke bese silindela ukubuya kukaJesu nje ngoba kula yini into esingayenza. Usigciniwe Sigci uthi ye bantu kuzima lo nyaka asikwazi lokuthi siyacatha ngaphi kuzobuya ke unkosi yazi inkosi lawude akulanto ezibambekayo lapha savota ye kodwa siyabona ukuthi lokho ngani kuyahlupha. Kuze kube uyake uloje Nkomazana Hlabangana uthi angithanda uthongo lwakhe lomjida lapho sijoke umfanekiso wathi sofakile wothango oluveza umuntu eqaqela insimu yakhe ngezigodo eziningi kakhulu. Kuzobuya-ke umphikiseni Mkhize uthi abahlala kwele South Africa ake behlangane bayobikela uShembe isimo esibi kangaka lesi ngoba kumedinga phela emasimini kulolutho hambani liyekhuleka khona ngale kuShembe. U-Ivy Mpofu uthi umnyaka lowo nezifuyo vele siyabona ukuthi azisathengiseki okwamanje kodwa kulabo abanelisa ukuthi bazithengise uhlani nje lenze ngesikhaphe khaphe. Hayi-ke siyaboza kakhulu siyabonga lingadinwa lokusasa uthi ke sike sizwe ezomculo okwamanje.
Salbonan ozingelelayo ugoodman balele Ndlovu igama lami lokuzalwa kodwa-ke igama lomculo ngisiza ngobanele ngingumculi kamasikandi ozalwa endaweni yakonkosikazi esigondisele kwaclos k ekobi district ngaphansi kwenduna umtshane Khumalo ya ngokuhlala ngilapha koBulawayo. Ula ngiqale ngomnyaka ka-2020 lapho ngakhipha khona i-single track ethi ngizomlanda emathuneni emva kwalapho ngazokhipha i-EP egoqela leyo ngoma ethi ngizomlanda emathuneni i-EP sihlozi lazo sithi imali yegazi. Okwamanje umculo wami okungakabi khona ebulenjini kodwa ngikhangele ukuwufaka kuyokudala ama-CD asatholakala kimi kunamba zami zeWhatsApp noma ezokufona ezithi +263 771 761 774 lapho entholakala khona. Ngiyabonga.
Shaye lomfana Goodman lapho uchayele sibe lokumangalisayo wazi wasikhumbuza umoya mfana uBhekumuzi Luthuli bompa mfana wakubulawayo. Siyabonga kakhulu. Sina ugqiba uhlelo lwamhlanje othi sihlangele kade silazo izakhamizi eziningi emaphandleni zithi kazela kudla njengoba amabele esethile njalo lamanzi engasatholakali. Iqembu le-Highlanders Bosso Tshilamoya elanqoba ele-Dullamore ngeviki ephelileyo libe ngutshiki lobhanqa 1-1 lelebulawayo sithi namhla emagumeni. Sigqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwamhlanje olubalisemoyeni yenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube. Nilale.